Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 17 kuMabasa 2023 wokhe Sidube. Endabeni zethu lamhlanje.
Okwenzakale constitutional court namhla ukuthi kuwenziwe okuthiwa yi case management lapho okuyabe kuhlolisiswa kubekwa phansi ukuthi udaba kumele luhambe njani kuzinga lo daba le constitutional court.
Idale le constitutional court selithethe isinqumo sokuthi kumele kutoniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le MTCT ekuqaleni kwenyanga ezayo. Useteswe elinye njalo icala uNumzana Job Sikala osehlale eChikurubhi Maximum Prison pose umnyaka wonke.
Ngithanda ukufika kwe-AA ngande problem ngase ngile-depression, sengiqalisa ukuba lama-suicidal thoughts, ngingelamsebenzi. Ngine-3 years engayenza khona i-program, senga-reunite le family yami.
Utshwala sobutshiye abantu abaningi eZimbabwe bemanikiniki. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Idale le-Constitutional Court selithethe isinqumo sokuthi kumele kuthoniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le-MTCT ekuqaleni kwenyanga ezayo. Lokhu kwethulwe ngu-Chief Justice Luke Malaba edaleleli eHarare emhlanganweni awenze lamagqwetha ebandla leli elikhokhelwa uMnumzana Douglas Monzora. UMalaba uthe kumele amagqwetha kahulumende lamele ibandla le-MTCT aqale ukulungiselela abaza kwethula e-Constitutional Court ukwenzela ukuba luthoniswe kahle udaba lolumhla ka-8 kuNkwenkwezi. UMonzora uthi uhlelo lokudweba imingcele emitsha yokuvota ole-delimitation alukhutshwanga ngemfanelo ngumongameli Emmerson Mnangagwa leZimbabwe Electoral Commission, ngakho-ke uthi kumele kudwetshwe imingcele emitsha. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MTCT uthi udaba lolu luzahlafunwa ngabahluleli bonke edale le-Constitutional Court.
Okwenzakale e-Constitutional Court namhla ukuthi kuwenziwe okuthiwa yi-case management lapho okuyabe kuhlolisiswa kubekwa phansi ukuthi udaba kumele luhambe njani kuzinga lo daba le-Constitutional Court. I-case ngathi kumbe ibhenchi lonke kumbe ojaji bonke bazahlala mhla ka-8 May ukuthi bazwe lolu daba. Okutsho ukuthi labo abaphikisayo kumele bebe sebekwenze lokho mhla ka-24. Yikho uma ujaji abatshele khona ukuthi mhla ka-24 abaphikisayo sebebekile lokho abakuphikisayo, ngakho imibono yabo yokuphikisa u-4 o'clock wantambama mhla ka-24 engakatshayi. Njalo thina lathi sesibekile imicijo yethu njalo silandela khonokho abakuphikisayo mhla ka-27 yona linyanga, kube sokusithi ke mhla ka-28 ibhenchi selihlala.
Okwenzakale emthethwandaba kutshoni khonokho baba Dube?
Njengebandla le-MDC esikufunayo yikuthi ukhetho lweZimbabwe lwenziwe lugxile emthethweni oyinsika yakho konke i-constitution. Liyasazi njengebandla le-MDC siyenza into ze-constitutionalism, sesananzelela kakhulu njengebandla eseliphikiswe kwesikhathi eside ukuthi akulani ukuthi ngubani obusayo, akulani ukuthi izinqumo zenziwa ngobani. Nxa zingalandeli isisekela mbuso i-constitution ziyabe zingekho emthethweni, kazilandeleki njalo kazilandlela yokuthi ziphumise impumela efunakalayo. Ngalokho i-delimitation ka-president Mnangagwa leyi ayikho emthethweni ngoba ayizange ilethe i-final report eyabala kuhle abantu, okuza kwenza ukuthi i-voters roll layo ibe iyakhelwe phezu kobutsotsi, osokuza kwakhela ukhetho lwethu phezu kobutsotsi. Nxa ukhetho lwethu lo butsotsi akusela nto ezaphuma enhle ekhethweni okuzakwenza ukuthi sisale sikuma sanctions sisale nje siyinyama echileyo emazweni wonke besinine lakhatshana ngoba singabantu abangakwazi ukwenza ukhetho abangakwazi ukwenza idemocracy abangakwazi ukulandela umthetho so kumele siqalele lapho okumele kuqale khona ku delimitation abantu inani zabo zifakwe kuhle ama constituency abo afakwe kuhle ama ward abo afakwe kuhle kulandelwa inani labantu elikhona elizweni ngempela kusiya ngesensus hatshi nje ukuthi abantu bazenzela umathanda bathatha abantu babasele bathatha abanye babalahlelele basebesitha siyene ekhethweni kunjalo labo abathi kasihambeni kunjalo ngabanga ikwaziyo ukuthi ukhetho lwenjani njengebandla leMDC sike salenza lona leliphutha sizitshela ukuthi mhlawumbe abantu bangavota ngobuningi kuyaphunyelelwa kodwa hatshi izanu iqalisa ukuropa kusukela enyathelweni lokuqala lwama-election i-delimitation ngenye yakhona i-voters roll ngenye yakhona kusiyafikula ngalokuvota kudala bayabe sebaqeda ngalo
umnumzana ukuthi nesidube ubona ngokwethula kwemibiko kubandla leMDCT besixoxa laye eseHarare Usethiswa elingi njalo icala umnumzana Job Sikala osehlale eChikurubi maximum prison pose umnyaka wonke igqotha lakhe lithi uSikala wetheswa icala lokuthi wajikijela abanye abantu ngamatshe besemhlanganweni okwamanje amapolisa athi wathuthuzela uDlakela kusanda kubhubha unkosikazi Mo Blessing Ali enyathime Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uThabo uManzite ngokuthi unxusiwe njalo kwemukela ukuba khona emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yeBritane uKing Charles III ngomgqibelo ozayo. Embikweni awethule enkundleni yokuxhumana eTwitter namhla, umongameli Emerson Mnangagwa uqhubeke wathi uhlangane lomeli wesigodlo seBritane eZimbabwe unkosikazi Melanie Robinson izolo. Bacubungula ezibhadelane lokuthengiselana ukutshala imali kanye lobudlelwane bamazwe omabili. UKing Charles uthethe intambo zombuso kunina uQueen Elizabeth II obhubhe ngomnyaka odluleyo. Umnumzana Levit Mugejo, isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngokuthengiselana kanye lobudlelwane lamanye amazwe, utshele iStudio 7 ukuthi bayathokoza ngokunxuswa kukamongameli Emerson Mnangagwa eBritane ngoba kutshengisa ukuthi imizamo yabo kahulumende yokusebenzelana lamanye amazwe iyaphumelela. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga kweStudio 7 uxoxe lomnumzana Innocent Ndibale, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe.
Okokuqala ikuthi iBritane ayila choice other than ukuthi invite uPresident weZimbabwe. Ngoba ngani zinengi izinto iBritain ezifunayo eZimbabwe. And akutsho ukuthi bayamthanda kumbe abamthandi. Into ekhona ukuthi iBritain ilama permanent interests and it's about ama interests abo. And it's about ukuthi sebebonile ukuthi kungcono ukuthi bebe lobudlelwano leZimbabwe than ukuthi bengabi lapho. Njalo bayabona bakhangele okwenzakalayo ngeChina eAfrika, ngeRussia eAfrika, lamanye amazwe. So iBritain ayifuni kusalele emuva. Khona kodwa ku-right nje ukuthi bemi-invite because kutshengisela ukuthi ama-relations between iBritain leZimbabwe sesiba normalized, sebuyela khonapho ayevele khona ukuze labo be-benefit eZimbabwe and leZimbabwe benefit.
Lokhu kuchoni phakathi kobudlelwano beleZimbabwe leBritane kungabe kukhomba ukuthi sobungcono yini? Njalo abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe bengatshengisela ke bekhonona ngokuba khona kukamongameli Mnanga kungatshintsha yini ingqondo yabeleBritane?
Yes, Zimbabwe is open for business. So lawa amanye amakhiwo asaphenduka alisa ama-farms alima, abanye bafuna ukuphenduka after 2023. And siyakwazi very well ukuthi after 2023 ama relations awe Zimbabwe lamanye amazwe even ase Europe le America azajinja Endokunye mtshengisela ukuthi sebe acceptile ukuthi iland reform program ayisiyo nto ezabuya ibuyele emuva, njalo yinto vele eyaphambili. Thina njengebandla le-EFF sithi vele engabe iland yonke iya-expropriate without compensation for equal access, for equal distribution, so that wonke umuntu ebe le-access to iland, ebe le-access to ama-natural resources, ebe le-access to umnotho welizwe. So yikho thina esikutshoyo ukuthi hayi mabehle nje behle bekhiphe lama-sanctions kuhle kube ka-one. Ama-sanctions lawa aserve any purpose for interest ye-Britain. E-Britain lama-sanctions singavuki wakhiphile nje wonke ama-sanctions because interest yabo yiyo eqala phambili. Abahlala lapha e-Britain nxa bengatshengisela, mina ngiboni vele kungatshintsha anything really, because I sikho about abantu, I sikho about ama human rights, it's about ama interest, permanent interest our Britain. Bakhangele interest yelizwe labo, bakhangele uku increase i trade between iBritain leZimbabwe, bakhangelele ipartnership working between iZimbabwe leBritain. Yikho abakhangele lokho obuningi vele abasoke bekusebenza, basoke vele even abantu bengatshengisela bebebangaki. Yikho thina esihlala sibatshela abantu ukuthi hayi izijeziso lezi azifakelwanga lina, azifakelwanga anything to do with human rights. Zafakelwa ama-interest, ama-European countries, ama-Americans, as well as iBritain. Ngama-interest abo, nothing to do with you. So bengatshengisela kodwa utshintshi lodwa sisiwami.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, wexoxa ecingweni losithandekileyo Mhlanga we-Studio 7 eseBhilitane. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo kahulumente wakwelemelika, obona ngokudlelana lamanye amazwe uthi kumele amasosha akwele Sudan alwa labanye abaphansi kwalokho kuthiwa ngizaphinda njalo i-Rapid Support Forces, bebeke izikhali phansi. Impi yomvukela le isitshiye abantu abaningi bethithibele, kukuthi-ke abanye abantu bathi kumele kungalwiswani lalokho okwenzakalayo. Akukabi lokuthula kwele Sudan selokho kwasuswa esikhundleni ngenkani wayengumongameli u-Omar al-Bashir ngomnyaka ka-2019. Elomelika lele Japan ayazilolonga elwandle kulandela ukuphoswa kwama-missiles ngele North Korea okuthiwa lizama ukwenza ibhomba lenyukliya. Ele Ukraine lalo lithi kunabantu abaningi ababulawa ngomakhuphula kwele Ukraine. Kulabantu abaningi eZimbabwe ikakhulu abatsha okuthiwa sebephila ngokunatha utshwala okwedlulisa amalawule okwenza behluleke ukuzisebenzela ngesikhathi imisebenzi isilela elizweni. Abasiza izidakwa abagoqela abafundisi labanye eZimbabwe bathi kuyethusa okwenzakala elizweni.
Akumangalisi ukubona osakhulayo ephethe iqhaga lotshwala besintu emavinkilini okutholakala okunathwayo kumbe imbodlela yokudaka umuntu abe manikiniki okubizwa ngokuthi yintshengo. Abanye babuhlaba behluleke ukuhamba lokuvula umlomo, abatshaywe kabi bawela phansi baphenduke obabhemi abazibhuqa emlotheni. Lokhu kwenzakala eZimbabwe okuthiwa kulabatsha abafika phose amachumi amane abasanda kuhanjiswa esibhedlela se-Ingutsheni Hospital kulandela ukunatha kwabo utshwala okwesabekayo lokuthatha izidakamizwa. Abakunhlanganiso ye-International Association of Professional Recovery Coaches bayakusola lokhu. Umnumzana Brian Mulipa owayenatha okumangalisayo uthi uqakathekile ukuba kukhunjulwe abadakwa bezikhohlwe ngenyanga kamabasa okulomkhankaso we-Alcoholic Awareness Month.
I was on three drugs. I was on alcohol, I was on marijuana, mbanje, and diazepam, mangemba.
Ngangisebenzisa imihlobo emithathu yokudakayo, ngangiphuza utshwala ngibhema insangu, ngithatha lamaphilisi awe-diazepam. Ngadubeka okwesikhathi eside, ngikhumbula kwesinye isuku ngangivele ngilale ngizithembise ukuthi kusasa angeke ngiphinde ngithinte utshwala. Sengiqedile ukubhema, kangisafuni ukusebenzisa izidakamizwa. Kodwa ngabona inekuseni kwakhona ngiyabe sengingodakiweyo.
Baningi abakusimo esifana lesikamnumzana Mlipa abancedwa inhlanganiso ye-Alcoholic Anonymous. Okunhlanganiso le ocele ukuba eyaziwe ngegama elithi Thabani N uthi kuyethusa okwenzakala eZimbabwe.
Ngisanda kufika ku-AA ngani le problem, ngase le depression, sengiqalisa ukuba lama-suicidal thoughts, ngingelamsebenzi. And in the 3 years engayenza khona i-program, sengareunite le family yami, ngakwanisa ukuthola umsebenzi, impilo yami kathe sengani iyaqhubeka isiya phambili. And utshwala bona ngani angibukhanuki, amalanga lokhu ephusha esiya phambili. Sekwaba lokuyi-distance between umuntu engangiwuye nomuntu engiwuye kathesi.
Bayakhonona labakumabandla ezokholo abahlangana nalolu dubo lokunatha utshwala okuyingozi. Omunye wabo ngu-Apostle Benigius Chabuka okhokhela ibandla le-Pentecostal Holy Ministries International.
I was a drunkard. Ezokandiwona, I'm changed.
Ngangisidakwa kodwa kathesi ungangibona sengingomunye umuntu, sengizimukile, sengingophilileyo. Umndeni wami ujabulile, wonke umuntu ujabulile ngami.
Umfundisi Francis Maseza owebandla le-Baptist Church emzini we-Epworth laye ukhathazekile ngendlela abanye abantu abanatha ngayo utshwala.
Ngiyazama sibili ukuthi sihlale laye phansi umuntu ngimtshele, ngimfundise mayelana lalokho okusebhayibhelini ukuthi ibhayibheli lithi nxa umuntu sedakiwe singumuntu olwayo, singumuntu ololaka ohlala esilwa. Njalo lapha eZimbabwe vele abantu bayanatha, bona besiye ezinkonzweni bayanatha, abanye benatha sibili okuzwayo okokuthi le ngqondo sezilahleka.
Uyakhala lo mfundisi uSeni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Siyakwazi ukuba abantu abaningi bagcina bechithiza izimali, abantwana bengasayi ezikolo, kumbe njalo ngekhaya umama etshona ehlukuluzwa ngubaba nxa evela-ke natha utshwala. Njalo siyakwazi ukuthi lo mkhankaso ubuye ngesikhathi abatsha abaningi sokulokukhathazeka okukhona ilizwe lonke ukuba abatsha bethu bayalinyazwa kakhulu yilokho okudakayo, bagcina benatha-ke labo utshwala.
Umfundisi Sibanda uthi iqakathekile linyanga kamabasa yokuzama ukulimukisa izidakwa ngokungabehlela empilweni.
Ngakho-ke umkhankaso walonyaka kumele ukhangele abatsha ukwenzela ukuthi basizakale njalo bancediswe ukuba impilo zabo zingachitheki. Njalo-ke ukukhankasa lokhu lonyaka ibandla likhangele njalo labadala ukuba balethe babe ngumzekeliso kulaba abatsha ukuba umuntu angazithiba kanjani.
Umfundisi Gibson Botomani owebandla le-Church of Central Africa Presbyterian udabuke inhliziyo ngakubona kusenzakala eZimbabwe.
Abantu nxa ukuthi baphila ngokudakwa bahlala besilwa, bahlala bengabantu abakuma-abuses atshiyeneyo. Labantwana bagcina behlela lezimali. So thina njengebandla sijwayele ukuthi sifundise abantu libenganathi lezi zinto. Njalo uNkulunkulu kakuthandi ukuthi abantu bebedakwa.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Drugs Prevention Services Trust, uMnumzana Mandla Simba, uthi utshwala buyingozi.
48% of liver cirrhosis around the world is caused by the use of alcohol.
U-40% we-psychosis yesibindi emhlabeni wonke ubangela ukusetshenziswa kotshwala.
Isakhamuzi seHarare uMnumzana Lindani Moyo uyakusekela lokhu.
Ontanga abaselanto abayenzayo, bahlala behleli nje. So uthola ukuthi abangani babo bayanatha, suke labo sebejoyina kungenxa yesituation le esiyenza into zonke zibe worse.
Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele eye-World Health Organization bathi abantu abafika izigidi ezintathu 3 million babulawa butshwala iminyaka yonke. Abezempila kahle eZimbabwe bathi basebenza lenhlangothi ezishiyeneyo ukwenzela ukulwisana lokunatha utshwala okudlulise amalawulo lokuthatha izidakamizwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abantu abanengi ewange lezinye indawo esabelweni seMatabeleland North bathi inyamazana zasendle zibathwalise nzima okokuthi sebefisa ukuthi behlawulwe nguhulumende ngoba ziphuma endaweni ezigcinwe khona okusemthethweni zingene ebantwini abaphanda impilo. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba esewange.
Ngomnyaka ophelileyo esiqintini senduna umvuthu kulomuntu owabulawa yindlovu. Kwathi kumaviki amabili aphelileyo kulomuntu ohlatshwe yinyathi walimala okumangalisayo walaliswa esibhedlela kobulawayo. Inyamazana lezi ezigcinwe luhlangothi lukahulumende oleZimbabwe Parks and National Wildlife Authority labe Forestry Commission zibulala lezifuyo. Unkosikazi Elizabeth Ndlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanye 61 ohlala empumelelo wagwazwa yenyathi evulela imbuzi esibayeni sakhe yambandezela entubeni yomuzi yamdabula isisu. Usasezandleni zamadokotela empilo Central Hospital kobulawayo. Ngenyanga kamfumfu ngomnyaka ophelileyo unkosikazi Jennifer Kuphe ohlala esigabeni senduna umvuthu walahlekelwa zinkomo eziyisikhombisa lembuzi ezilichumi ezabulawa izilwane zingena ezibayeni. Ekuqaleni komnyaka kulojaha ophose wabulawa yisilwane eyeluse inkomo. Esinye isiphathamandla seWange Rural District Council umnumzana Phindile Ncube uthi inyamazana zasendle zihlupha kakhulu izakhamizi emabale ekaChechethe leChikanda kubi. Ukhansila wesiqintini sekaChechethe umnumzana Give Me Again Moyo usola kakhulu uhulumende athi wehluleka ukugcina inyamazana zasendle.
Abantu laba babulazi izinyamazana lezi kungelasizwa abaluthola, abathathelwe ukudla akulasizwa abaluthola, abathathelwe izifuyo akulasizwa abaluthola. Abanye abantu kwalokwesaba behamba esigabeni zabo ukuthi ekuhambeni kwethu lapha sizanyathelwa indlovu, sidliwa izilwane, isifuyo sizadliwa izinyamazana, abantu bayemabele sile besaba. Kodwa uhulumende akula lutho alwenzayo, akula lutho asiza ngalo, waphathisa ngalo, akaze kube lo muntu okhompasethiweyo, akaze kube lo muntu osiziweyo eselimbele sesibhedlela uhulumende sakhe, akula. Indlovu kodwa siyakwazi ukuthi indlovu lezi zilomali siwazo, lezi zilwane lezi zilomali siwazo oyi-national park. Kulo mama esidobe enumber 4 wadlelwa inkomo eziyi-7 lembuzi eziningi, utshiyelwe ngumkakhe engumfelokazi wathiyela izifuyo lezi ukuthi zimsize kuhamba impilo isaphambili lemo. Umuntu lo usedlele uya ngaphi ngempilo yakhe?
Uyakhala lo nkosikazi Silumukile Masina.
Kulo mama ogwaziwe yinyathi waswelakala ukuthi engancedisa njani, kuze kwatshaya izimali izakhamizi ukuze eyethola lelo sizo. Emasimini siyahlaselwa yindlala ngoba sivuka emadabuka kusasilindana silabondwangu basihlasela, silabondlovu basihlasela, so sikwazi ukuthi singenze njani. Njalo lesivuno sakhona sisiboni ngoba into lezi ziyasiwonela lokhuyana ukuthi asazi ukuthi vele singazivikela njani.
Umnumzana Joshua Ngwenya umlisa wesiqintini sekaChechethe uthi inyamazana zasendle zibulala izifuyo njalo zidla amabele ezakhamizi. Uthi okumangalisayo yikuthi ziphiwe nguhulumende amalungelo adlula awabantu.
Thina umcabango wethu ngokuthi nxamte edlelwe amabele akhe kaphiwe kumbe inkomo kaphiwe, kungaba njalo kuzabe kuqondile ngoba bengisebenzile kodwa ngaviselwa phansi zinyamazana. Into enye engiyinanzelelayo, umthetho ubunjwa, umthetho wakhuluma kakhulu ngenyamazana. Umuntu kakuzange kukhulunywe ngayo ukuthi kathi pho njengoba inyamazana zabe zimhlubu zibahlukuluza abantu, abantu bebona kuthiwani nxa sesithe zabahlukuluza. Khonokho ngibona ngani kuqakathekile ukuthi kulungisiswe wona umthetho.
Obona ngezendlelo umnumzana Farai Magu owe-Center for Natural Resources Governance uthi okuhlupha kakhulu yukuthi akusela thango oluvimba inyamazana zasendle ukuba zingangeni emizini yabantu. UMagu uthi okunye njalo yikuthi sokugcwele amankampani emba amalahle endaweni okungamela ngakungene abantu.
Government has sometimes resettled people in those buffer zones, or they have given those buffer zones or portions of those buffer zones to mining companies.
Uhulumende kwezinye izikhathi
uyahlalisa abantu kuleyo mingcele kumbe anike amakhampani embayo okuyikho osokubangele ukuthi imingcele le ehlukanisa abantu lezinyamazana inciphe lenyamazana zivuke ulaka ebantwini zibulale ngenxa yemisindo eyenziwa ngabembayo.
Umnumzane Tinashe Farao, isikhulumeli sezimparks, uthi inyamazana zasendle ezabulala abantu abangamachumi amahlanu nyakenye sezibulele abalichumi lane 14 lonyaka.
This year we've lost about 14 lives, slightly higher considering that we are now moving into the drier months of the year and more animals will be moving into communities.
Ekuqaleni komnyaka lo sesilahlekelwe izimpilo zabantu ezilichumilani. Inani leli liphezulu, sinanzelela ukuthi sesizangena ebusika lapho inyamazana ezizabe zingena emizini yabantu. Siyaphatheka kakhulu lesisebenzisana labo ukubona ukuthi siyehlisa uhlupho lolu. Yikho sizama ukuletha icebo lokwenza ubulongwe obuhlanganiswe lebilebile lezinye indlela zokuvikela izakhamizi
and many other deterrent methods to ensure that our communities are safe.
Banengi abantu abakhangelele ukuba uhulumende uzalungisa udaba lokulisana phakathi kwenyamazana zasendle lozulu. Ngimele iStudio 7 ngisewange, ngingunokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yo, styling on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get somebody get a chance to blow. I got the lamanja, but I'm cashan and jungle bobo. But look, but I'm a king, but I'm a pelin young. What in the middle, what in the bogot? What in the middle, but what's on my tongue? Shish, they give me shallow. I don't know, I'm pelling, I'm a pokum potong, but put them in and you put up a cock. Who knows the leaders? If you go over the pull of cock, I'll put up a tongue. I'm a pelling, 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 I'm a as well as the end up, double boss, the level is high, and one of the summer particular bamba. Every time we speak, I tell my lesson, and I got the hustle, the master, the passion, and brothers is cutting and passing the social rapid, your cousins in Saga, the band doing, you're gonna lose it. Fungo, my mom, my move, hand your tools, the belly, my cook, hey, when I step in the boot, oh my god, you're from across. I'm not the kind that you want to cross. When I go, my come, a predator, trap me, a bury, and force her to carry a cross. I'll divide you into two, like Moses, I'm a ruthless goddess, father, forgive me, I have sinned. Blood on my hands, I've been killing them since. I am nigga, been a man. Nigga bang mele, how ya nigga bang mele? Yeah, 7-9 and ya ni kuza vele. Nigga bang mele, nigga bang mele. No no no, how you mo? How ya nigga bang mele? No no no, how you mo? How ya nigga bang mele? No no no, how you mo? 7-9 and ya ni kuza vele. Nigga bang mele. You wanna go rap? You talk my ngob. I'm rapping your core, but cop we got to cop. Give me devil a cop. It's long and cool my core.
Akiwe lapho ke uthi ngeke bengimele. Kulapho kunamhla sixoxa ngobukhohlakali ukuthi wabenziwa ngabacetshengelwa ukuba badlelwane lomongameli Emmerson Mnangagwa labanye. Singagqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebenye ezinye besilazo. Idale le-Constitutional Court selithethe isinqumo sokuthi kumele ngenyanga ezayo kuthoniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le-MTCT. Kusetheswe elinye njalo licala uJob Sikhala. Siliqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa umthembo Sithembo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.